besilomhlangano wethu ke ebudiriro amapolisa ke abophe u member of parliament wedu eMkhoba honorable Chibaya la banye ama members ethu amakhulu amabili lenhlanu 25 besithi asivumelwa ukubana senze imeeting kodwa sikwazi la sikuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku private residence and siyavunyela ukuhlangana ke la ma members ethu ngenxa yokubana le aso public meeting amapolisa kodwa aqhubekele phambili ngokubopha ke abanye bethu amalwazi asefikile esikhangelele ukubana ke bazavunyela ukubana bephume ngenxa yokubana bengelacala thina njenge-triple C inhlanganiso yethu ayisonhlanganiso eyabhanwayo inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni asoze savuma ubani izanu p f isazise ukuyenza imihlangano yethu yikho libona sesiqhubekela phambili ke sisiya kwenye imeeting njalo siqhubekela phambili ngemihlangano yethu ngenxa yokubana ke sile mvumo ke yokubana siyenza ama-meeting.